Iqiniso ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibothe umphathi ntambo usevele sengena emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi udubo lomkhuhlane lokukholela olungisiswe. Into enhle ukudinga izindlela ezijeneyo ezokuthi nizimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izihlobo zabo esekulenzi lalapho akulomkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathela lelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali thina sibona kuthengwa izimuta lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye kunjalo imali ingahanjiswa ukuthi iphathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani khona?
Yikho phela antsho sovele sekwenzakala lapha sesikhangele sikhangela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ebulenjini ngumthule ncube lowo bhataya moyo. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngomnangagwa. Ye, kulungile. Indlu yethu iyatsha kule nyoka endlini laphantsho. Kungaba ngcono ukuthi silungisise udubo lolo olomkhuhlane. Sizakhuluma ngayini ngakho lokho usungesela mkhuhlane. Ye, iqiniso iZANU-PF vele iZANU-PF ibhilize izimali. Yikho ke kudinga ukuthi kube lo mphathi ndamonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi indlu yethu iyabhebha kakulungisiswa komkhuhlane. Lokho kwe-accountability sizakhalakhala ngakho umkhuhlane sihambile.
Ubona ngani isikhwama lesi sizathola imali eningi yini engavela kuZulu mathupha kungasiwo mankampani?
Amakampani lawo ayatsho giba sazi ukuthi amakampani amaninginingi athize bebekhipha izimali kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka njizini. Angikholi ukuthi nje ingaba yimali eningi kakhulu kodwa kakube le thuba uZulu weZimbabwe amakhampani labo labantu abangaphandle kwelizwe. Mina ngibona ngathi into enhle loba kungaze kukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi ithenga imithi leyo imali abayizuzayo izazuza zizumsebenzi loba iyilutshwane.